Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga ukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga ukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla lesisi bathi balethemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezehlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyicommunity, siyazana ukuthi lwana uyavota, lwana uvotela laphana. Mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikuphe kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetsha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laqotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-nomination court lihlale mhla ziku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kunakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor we-Kalungwizi ward, lo councillor we-Sikalenge ward, u-councillor we-Smatilile ward, u-councillor we-Siyachilaba ward, u-councillor we-Kariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweleti ku-council, okubana yinto esaxo kwa ukubana hatshi umthetho ngumthetho phela, abantu laba abangangeni eboxini ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe, kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise abantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council isikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balesikwelede, bazivuma izikwelede zabo. So akumangalisi ukubana laba bengangeni kukhetho. Thina njengebandla lezanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka-3 December. kodwa hayi angu-4 amawadi siyawawina, siyawanqoba sibili. Khathesi siku-ground siyakampaigna, sikhuluma nabadala, sibabonisa umsebenzi wenziwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa. Bayavuma ukubana hhatshi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kwi-equation, ngoba amakansela wonke kade ngawe-opposition ebhinga kusela kuyi-1 kuphela esinamagonde. So bayabona ukuthi hhatshi ukubana i-equation le ibe mgceke ibe kahle sibili, kumele sifake okansela abezanu PF. So hhayi, silethemba sibili, silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu-6 sikhayelela ukubana hhatshi angu-4 kumbe angu-5 uyabona singawawina.
Khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezanu PF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga?
Isizathu esikhulu esokubana ibandla lezanu PF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hhatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele, ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli, ebhinga kukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi, khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi, khela nini bafaka ama-teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki, khela nini bafaka izikolo zamanesi ama-polytechnic ngapha bafaki, khela nini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara, khela nini alila manzi begijima ebantwini. Abantu labo belalele libethi baqinisile laba be-opposition ngempela uhulumende akasithandi, yikho kade kusenzakala. Kodwa kelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo i-slogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo, ochiwa phandle, akula ndawo echiwayo. So ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hayi bhinga lisixolele, sesilungisisa lokho esasipambanisa khona. Abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo.
Alo ke ngumnumzana Kudakwashe Msakwa, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga. Njengoba istudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, saqala ukumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu-6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhlaka 3 December. So far hhatshi kuhamba kuhle, asikaboni idlakela, akukabi lalabo abasiphambanisayo, siyazenzela kuhle imihlangano yethu. Iwadi eyesikhayele ukuthi mhlawumbe kungaba lodlakela eseduze legokhwe okungani khona umkhuba ungachithekela, hhayi so far ama-meetings ethu ahamba kuhle. Sokusela ngomvulo silokhu siba nama meetings endaweni ezijeneyo, mbona ngani hayi kuqhubeka kuhle.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lolu luzahamba kuhle na, njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona ngevoters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu?
Okwakhathesi thina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris. Isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi inombolo zabantu bethu abayibo abaregister ukuvota siyazazi, siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo. Kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyicommunity siyazana ukuthi lwana uyavota, lwana uvotela laphana, mbona ngani hayi siyanqoba.
Alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, obekhuluma le-studio 7 ecingweni esebhinga. Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa Apostoli for ED lithi alisekeli hlangothi. Kusukela kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula, kubunjwe amaxuku amaningi akuhlangothi ezijiyeneyo zelizwe azithi for ED, kusukela kwezamatitshala, izisebenzi, onozindaba labanye. Osekumangalise abanye lixuku labezokholo lwesipostoli.
kodwa abamaxuku la bayalandula ukuthi amabala athi 4ED amele ukuthi Emerson Dambutso ibizo likamongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Sixoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikupho kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube sobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzombangazwe, kodwa okutholakalayo ukuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumbe uhulumende welizwe lona lelo kumbe umngameli welizwe lona lelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezomba ngazo. Ngakho ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo namabandla phela abe lama constitutions abo babe bephikisa ngendlela elabo ababona ngayo izisekelo zisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa ke inxanga sesingena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho. Ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzakala kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhuyana ke amanye amazwe angabe elendlela zawo abenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho ke amabandla akhululekile ukusekela lokho okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lona lelo ukuthi bona basekelana bahambisane, ngobana amabandla wonke ayakhuleka ekhulekeli lizwe ukuthi libe lokuthula. So ke khonokere kwenzakala ukuthi khona bengameli khatshana kodwa besondele duzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame kodwa ke kube lokuthula. So amabandla kasozimelele khatshana, amabandla kasondele phansi kukahulumente ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhuleke bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Maxim Kandla ongomunye wabokholo lwesipostoli ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Lo ntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano we-Commonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli ngoba iqula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bethu nonke ku-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 olubulisayo-ke lapha ngumdala Khumalo ngilani egoli bakwethu. Engithanda ukuphawula kukho-ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama-examinations. kwenziwa lishona elilodwa lalo lelo shona lasivela ngaleso sikhathi entanda ukuphawula ke lapha ngkunkulumo yakhe ukuthi usuka lo kusuka ngo 1980 lo minister azaza akwenze lokho kusofika namuhla khona le mashona lendi kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiweyo onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga kona le mashona land bela lawo maphepha ngoba ababanjwe bangu 100 kuphela so uChiroza angacatshi ngomunwe amashona abantu abazonde kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 ninjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting a party ebusa a ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nje ukubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana ne Rwanda iZimbabwe ifani ne Rwanda ne Burundi no iZimbabwe was one country engana problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manager zanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened makuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine infrastructure ibulawayo yayingasebenzi kwakunganami isebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi nje hayi ukulima nenkomo kuphela then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama infrastructure idropo nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogavidikti bethethe labo ko-Wilson then from there kwabuya ke isigebenga uSmith laye waqhubeka iplazi lake liseselukhwe waqhubeka wasebenza kanjalo wasebuya lento le basebebuya lento amakhiwa abuya lento le kuthiwa yi-Capital City that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona iCapital City kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ufikela khona ma ubuya kwelilizwe ma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani engu-Wilson engubani engu-Smith so now thina we are dividing ourselves angikwazi ukuthi siyaphi hayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele yena thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 la kulaleli bonke jikelele ngithi phephani siya kuDisemba manje ezindleleni sihamba khona sihloniphaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu beshoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbrok khumalo ngizela ejotshwela ubhani udaba enkulu loludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguyo siphathayo kuyonke into nguyo ophoyinta ama-ministers nguyo ophoyinta ama-vice president ebe mabili njengeZANU-PF singagobi kweZANU-PF selibona i-CCC libandla elikhulu elingagudluzwa ibandla leZANU-PF but singaniki wonke amandla uchamisa la ephathe njengomgabe kube nguyo onguyo siphethe ophethe eZimbabwe kube ne-top 6 njengala-South Africa kube ne-top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasurer top 6 njengala-South Africa and kungabi ngabantu beshiwe yarara kuphela kube nabantu bakubulawayo kube nomuntu emathebeni north kube nomuntu emathebeni south kube nomuntu emiglens kube nomuntu emashonal east upresident ngahlela isikhathi eside bengayikophi kwezanupf ukuthi uvice president mabili kanjani asikufuni lokuthi yibandla esihloniphayo esibona kwibandla elikhulu noma ngingumsekeli webandla wemthokazi public party but esisingayibona libandla elibandla elikhulu elingakhulu iZANU-PF but bengicela benze njalo ostelo siziba ngicela lifikise emlezo wami phambili la liyebonisana nandaba labakhulukhulu nale phezulu naphezukile ukuthi guys cha kube top 6 kungabe ngichamiswa namandla singani ngichamisa amandla wonke no akukho njalo libandla esihloniphayo iCCC but for ukuthi ube nama-vice president amathaba yi-4 3 asifuni kube njalo thina khomba ukuthi kulokubandlulana phakathi sicela kube ukuthi wonke amaprovinsi ayakhetha
sibingelele ku-Studio 7 kibo bonke abakhona ku-Studio 7 siyabonga ukubandakanyeka endaweni yezintweni zonke zayenzakala ekhaya ku-Studio 7 bingelela bonke nje abaphathi inhlelo zonke zase ku-Studio 7 hey mina ngizobuhlungu kakhulu ngezana hey ngizobuhlungu kakhulu ngimayabheka lapha bhuti ogawule uJoseph Achuma ushithi kakhulu yonke into eyenzakala eZimbabwe abayibona sithwele nzima kangaka abantu ababonke begcwele iganga ushithi bona bababili abalaba bobanani bayenele hhayi kodwa imali yodeza inesono shem imali lesono baqinisa ukuthi imali yathengisa ilizwe namanje nawo ujoseph abalitheza phambi kwabantu emehlweni bekhangele bedizayini right ezani ibulala abantu yenza yonke into imikhuba emibi yodwa lizwe livuthuka siba zimvu uthe sifana lelanane elingakhona kuloko bathi kurayithi kuyahayi kuzabarayithi kuzabarayithi belandele inyoka engumnakagwe beyilandele emuva beyibona ukuthi yinyoka mpela kodwa siqeda abantwana basezimbabwe singagadalekile indebele lishona yini kodwa lokhu ekuqedile kodwa kuloko bethi hayi kurayithi indaba yemali nje gawule lo josepha nabo bonke bona babezane kodwa cabike licabangele abantwana bena liziqhenye ngabantwana basezimbabwe hhayi kusho ukuthi lilandelele umuntu olibona ukuthi uyabulala abantu kodwa libenzela ukuthi umuntu nabanye abantwana basemajele abanye basezibhedlela abanjani kodwa kodwa liba right yini kumele ukuthi aliba liprotekta abantu bana laba abasezibhedlela abagulayo abanjani abatshaywa izandla kuyukuthi liyabalwela kodwa yini libatshayayo kodwa kuthi ayinani libusayo into le kumele ibonakale isenza ngabantu abalwisa umbuso wezandla hhayi abezane kibo abawulala abantwana kuthi bengatholi into eyenzakala ezimbabwe libabi kakhulu bantu bezane lonke noma mbane noma ungalasikhundla noma ulesikhundla kodwa libabi ngoba into eliyenzayo elisebenzisa aliyazi lonke
amabhunga lamatshono studio 7 ya kulo hlupho ke la ngizwa kuthiwa umnankagwa uthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth kanti usekwazi yini ukuthi uyabe winile yini next year kanti next year isifikile kakame lo mdala ke sibone ukuthi next year kuyaphumani yena angazama ukuthi abe sitshela ngokuthi vision 2030 kakame kungena abanye kanti ungakhuluma ngokuthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth ama-elections esenziwa kusasa mani ama-elections eqale enziwe sibone ngumbu uyabuyela sibone ukuthi siyanga labo believe gawulela ayelekele ukukhompe ama-elections e-America lawezimbabwe ezimbabwe akula ama-elections lapha kuse-game park ewange national park okuliwa khona abantu batshona ezinye inyamazana zitshona zigijimisa ezinye abantu betshona betshaywa begijinyiswa bebhuqwa you can't compare ama-elections e-America lawezimbabwe gawulela nxa kuthiwa utholani uyazihawulela uhlale cholo che makhaya bona ngapho
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu ebalwa ngemva kweviki kwezinye izigaba lolu khetho lokho kungakakhanyi ukuthi kuhamba njani kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulawo asephumile ibandla lama-Democrats yilo elikhokhelayo edalele Senate kuthi edalele the House akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ichumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba, izizalane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Siqoqe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya? Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma embassies angekho elizweni nxa kuvoto bayavota laba ngabantu, kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona ebuhlungu ukuthi nxa ungakhayela amanye amazwe eHarare lapha kwi-embassy ye-South Africa, kwi-embassy ye-Mozambique, nxa kulokhetho emazweni abo, siyababona belayinile laphana bevota. Kutsho ukuthi khona asiyo nto esingathi khona ayenzakali, ayenelisi ukuthi yenzakali. Yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how lawa amabandla anjenga njengabo SADC labo AU angapi nxa sisendabeni enje ngoba yilo anti esibakhangelela ukuthi kona bancedise nje obana belezisekelo zokuvota abalazo abazinikezayo abazikhiphayo kanti ke baba ngapi nxa sisibuye endabeni yeZimbabwe
manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho
hayi ayisikuthi akula lutho elwenziwayo hayi kuningi okwenziwayo ba kuningi kakhulu okwenziwayo into nje engumele sibeyazi ukuthi khona lapha silisana lomuntu lebandla elivele lona hayi leyazi ukuthi khona ivote yiyo kuphela into enganikhipha elokuzela ekubeni ekubuseni so bayenza yonke indlela abayaziyo abayizamayo abasebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe so ke kwesenzani ke thina ezinye izinto nje hayi okunyaka ukukhulunywa phela ukuthi ukukhulume wazise umuntu ukuthi khona hawo mina ngiza kuchaya ngalesi sibhakera umbe mina ngenza lokho into nje khona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ukuthi kube lo vote into yokuncedisa lokusupporta ukuthi abantu beregister khonoko nje hayi kuyenziwa kakhulu ungakhangela amalokhuzini ama WhatsApp group ungakhangela ama group awelokhuzini awezombusazwe ungakhangela kulamanye ama group angelani lezombusazwe ama civic groups bonke laba babhizi benza ukuthi khona kuregistwe abantu abaningi nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota kumbe ngiswele lelo ngiswele le ndlela ukuthi ngivote njengoba ngokwalisiwe ukuthi ngivote ngakho kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki abahlanu abane abangu-100 ekhaya ukuthi bavote lokho yinto enkulu eyenziwayo kanti
lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwelemelika
hey manai wazen zwan ngikhonje njanga window mthova khonje njanga window mthova zwan Conjunga window, I'm tova. Zwan, conjunga window, I'm tova. Manai, conjunga window, I'm tova. Zwan, 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 batting all over. Uchara skela, chona mtlanya alova. Uyazi ngilisente neya, uthiki miyena akalanda buzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Engichapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ingapha la ngapha njengamavire enqola ngikhonja njanga window mthova khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova manai khonja njanga window mthova zwa 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 mina so pare iplan jenga chombe mbare ngilenka nje ngedonke thare anzwakali nje mina njengachukele sawe ungimelele mawusuvaya mafuna ama number mizo khaya okwabafazi li demon sokufuna magaya mathi mina ngi strong jenga paule 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 khonja njanga window mthova khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova manai khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa
khonjwe njengowindi womchova ngumanine ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.